iAmerica iyakunanzelela ukuthi yebona ye leZimbabwe bebehleli bethobelene, kodwa kuqakathekile ukuthi lenzeke amalungiselelo namanyathelo okuthi baqale njalo ukukhulumisana lokudlelana leZimbabwe ngendlela eyokuthi bangayigwedwa entweni ezithize eziyabe zidinga ukuzwanana lokuzwisisana mayelana lomsebenzi wamazwe emhlabeni wonke. Ngokuqala lokho, okwesibili ngamafitshane, ilizwe elikhulu njenge-America nxa selitshintsha indlela elenza ngayo izinto lelinye ilizwe, abathi ngesilungu yi-climb down, kumele lithole indlela yokuthi lehle njani lapho kade limi khona ekuthini sivelela sikhulumisane leZimbabwe, lifike ekuthini singakhulumisana nani nxa lingenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhuyana. Mhlawumbe lokho kuyizinto vele ku-constitution entsha yeZimbabwe, mhlawumbe uhulumende sevele wakhuluma ngakho ukuthi lokhu kumele sikwenze ngaleyo ndlela, labo sebekubona ukuthi sokusenzakala, mhlawumbe sebekubona nokuthi le-opposition nayo ingehluleka ukuthi ithi lokhu nxa kungenzakalanga lokhu kakusaze kwenzakala.
Mnumzana Ngwenya, iqula leli likhuluma kakhulu ngesidingo sokunanzwa kwamalungelo oluntu, uthini ngalokho?
Balambe ukuzoncenga uhulumende oweZimbabwe ukubana engabathiyi phandle lapha nxa sokucubungula, nxa sokulungiswa indaba zomnotho, ngenxa yokuthi babone ilizwe leZimbabwe liqinise ukudlelana lizwe leChina eliyilo ilizwe eliqine kakhulu elithuthuka kakhulu kwezomnotho kulezi nsuku emhlabeni wonke jikelele. Babone njalo ilizwe leZimbabwe liqinisa ubudlelwano nelizwe leRussia. Singakhangela uhlelo olukhona lolo olweplatinum, luhlelo oluqakatheke kakhulu kwezomnotho oluzasungulwa lapha, i-investment eqakatheke kakhulu enkulu kakhulu. Ngakho bazathi bebuya kanje bathumela abantu abazobekhuluma ngezomnotho, yikho behambe kuMinister Chinamaso onguye ophe umphathintambo obona ngakhonokho okwemali, ngenxa yokuthi bona ngokwabo yikho abawufunayo. Lokho ababe bekukhuluma besithi human rights, human rights, yikulahlisa kuphela ngoba vele bona ngokwabo into okuthiwa i-human rights abayazi. Yikho sibona abantu abansundu bayadutshulwa mahlayana e-America okubangele imisindo insukwane ezehlule abantu ebejaladile ngenxa yokuthi amapholisa abe dubula abantu abamsundu kodwa kungelalutho olwenziwayo.
Ngena khonapho baba tu.
Asingeke sakuphika ukuthi kumele kube kuhle ukuthi siphilisane kuhle, singagongodani, singaqhilani nxa siyekhethweni, into ezinjalo. Kodwa lokho kakutsho-ke ukuthi yona i-America kayinafici. So kuqakathekileyo ukuthi sikhangele ukuthi kambe abakufunayo kuyini. Ungananzelela nxa besiphi ukudla ngesikhathi nxa singela kudla entungamini, bayabhala ukuthi lokhu kuvela ebantwini be-America, kwenzela ukuthi libaboni. Ayisiyo ngesilungu okuthiwa yi-philanthropy njengo-Jairus Jiri ukuthi kuyenziwa kuphela njengokwe-church ungatshiwo ukuthi kuvela ngayo. Kule njongo yokukhulisa i-America, yokukhulisa i-America ne-influence, yokukhulisa i-America ne-economic growth, ne-outreach, ukwenzela ukuthi umkhonomi wabo, ilizwe labo, isisindo sabo sikhule. Kuqakathekile njengeZimbabwe ukuthi nxa singena kunkulumo ezinjalo siqine ekuthini kuyini okumele iZimbabwe ikuthole njengelizwe, sidlelane kungabi lenzomba, kungabi logadi nzomba.
Baba Ngwenya, singabona yini kuvuleka amathuba amabhizimusi phakathi kweMelika leZimbabwe ngemva kwalolu hambo?
Mina ngokubona kwami singazake sibone okuningi okuyabe kuvela kweMelika, ngenxa yokuthi lona ilizwe leMelika vele ngokwabo bona abasibo bantu esingababala kwezamabhizimusi kumbe kuma-investment. Bona bafuna ukuthatha mahala, ukudla mahala, lokana ukuthi wakudla mahala njengendlozi. Yikho bethanda ukuya sungula amabhizimusi lapho kuyabe kulezinto khona, ikakhulu kwezamafutha, ku-oil lapha, yikho abaye bekuthanda. Hatshi ukuthi lapho kuthiwa kukhulunywa ngezomnotho amabhizimusi imali ihambe kanje ngendlela ebalulekile, lapho asingazake sibale sibile ukuthi i-America ingaletha imali nalesi sikhathi ngokubona kwami.
Akwigqibe baba Dube, singabona yini ubudlelwano phakathi kwamazwe amabili busibanganeno ngemva kohambo lolo?
kuqhakathekile intungamili ukuthi kukho konke okwenzakalayo okwenziwa nakuhlangana amaqula ehulumende kukhangelelwe ukuthi umkhonomi wezimbabwe ungakhuliswa njani. Ilizwe lemelika lilobudlelwano kakhulu lamazwe amaningi, lilobudlelwano lawo nala amazwe lathi esilobudlelwano lawo anjengabo-China, South Africa, o-Nigeria khonapha e-Africa, o-Egypt, amazwe amaningi. Kuqakathekile-ke ukuthi nxa sixoxa labo sinanzelela ukuthi esikuxoxayo kukhona ukuthi kusenelise ukuthi sivule amathuba.